situation ni situation nombe singathi umomo ukuthi uyabe unento ezinengi kakhulu kodwa ungena imali ukuthi ithengwe ngakho. So sibona njengani i-economy, abanye bathi isifika ku-deflation, abanye bathi yikuthi nje awuna mali umnotho welizwe, kodwa siyabe into zezikhona ezokuthi abantu bathenge kodwa bengenamali ezothenga. So intengo ziyabe zisiwa phansi ngendaba yokuthi abantu abanamali ekuthi bazithenge ngayo into yankhona.
Kodwa nxa sikhangele khona ezitolo kuhamba njani, njengoba usitshoyena ukuthi kuyaba kulolutho ezitolo, kumi njani, akula yini okungathi singathi khona kuyasilela?
Into zikhona sibili ezinye ezilungiswa lapha eZimbabwe, ezinye izinto zangikhona zithengwa kwamanye amazwe ikakhulu i-South Africa laseChina. Kodwa singakhangela sizabona ukuthi abantu abangakwanisa ukuthi bathenge izinto zangikhona abalamali. Singakhangela izisebenzi zehulumente ama-dates alokethintwa ukuthi bazazuza nini imiholo yabo. Singakhangela isebenzi umanye ama-private sisebenzume umanye ama-companies zabona ukuthi zona asilamali ngoba ama-companies avalile. Labo abazisebenzela bodwa ukuthi ngama abe-informal economy labo abenzi imali eningi ngoba imali elizwe inzima ukuthi umuntu ayithole.